sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 11 kuZibandlela 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu namhlanje,
leyo mali iyanceda iparty yezano PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama regalias, isponswe abantu bayeboshaya abantu nekuchisa imizi.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelede zeZimbabwe.
Kwakolano ayakhiwa izami isebenzisa umthule esikhathi sokukhampena ngaba uqedisisanga njalo kababekana ngesifunga kwakuthi yikusayileni.
Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyeke iSouth Africa edalele International Court of Justice isethe sayi-Israel umlando ukwenza umbhuqazwe eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi elemelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelede zeZimbabwe ngoba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula ilungelo loluntu njalo aliqhutshwanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Kodwa abakubandla libusayo bathi elemelika lihlezi liqophe eleZimbabwe kwezombusazwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma le Studio 7, unkosikazi Alien French uthe elemelika kalisoze liphatheke kuhlelo lweZimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance, lona oluhlose ukusiza eleZimbabwe ukuba libhadale imali elayebolekwa ngamabhanga aphandle kwelizwe. Uthe uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo ngoncwabakazi ngomnyaka ophelileyo. Unkosikazi French uthi loba kunjalo bazaqhubekela phambili besekela abantu beZimbabwe.
We felt that the elections fell short of regional and international standards, and quite honestly we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same.
Unkosikazi French uthe ukuze leZimbabwe lenelise ukukhulumisana lamazwe aphandle ngendaba zesikwelede selizwe esifika phose amabhiliyoni angamachumi amabili 17.7 billion, kumele leZimbabwe lihloniphe ilungelo likaZulu. Uthe ngenxa yokuswelakala kombuso wentando kaZulu, ubudlelwano phakathi kwamazwe la ubumi manzonzo. Lokho kugcizelelwe nguZulu weZimbabwe, ingcitshi lamabandla aphikisayo abathi ibandla leZANU PF kalisoze linelise ukukhulumisana lamanye amazwe ngenxa yombuso walo ophambana lentando kaZulu. Omunye ogcizelele kulokhu yisikhulumeli seCitizens Coalition for Change umnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu akumangalisi ngoba iZANU PF kayilandeli okwavunyelwa nayo ngesikhathi kusenziwa imihlangano yokubhadala izikwelede zelizwe leli.
Akusimangalisi-ke ukuthi abantu be-America, izimeli ze-America sezikhalalileke uhlelo lokuncedisa iZimbabwe ukuthi lungisise izikwelede zayo. Besithi bona ukhetho oluzenziwe eZimbabwe azange luhambe kuhle, njalo iZimbabwe ehluleka-ke ukulandela imilayo ekhona-ke efuze bayilandele.
Lokhu kusekelwe yingcitshi kwezombusazwe umnumzana Herbert Jamuka okubandla le-People's Unity Party, yena othi ibandla leZANU PF lilodwa alisoze lenelise ukukhulumisana lele melika.
Inkinga ineZimbabwe neZANU PF party bayalunikwa uncedo lwangaphandle namanye ama-organizations afana nobo-IMF namanye amazwe anama-organizations amaningi. Kodwa leyo mali ayincedi abantwana beZimbabwe. Leyo mali iyanceda iparty yeZANU-PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama-regalias, isponswe abantu baye boshaya abantu nekutshisa imizi nokuabductor abantu.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Cupid Dube uthi akumangalizi ukuba amanye amazwe alakho ukulandela lokhu osokwethulwe ngele Melika.
Sebengasukuma benze khonokho abakwenzayo, but iZimbabwe kayilwisani lomuntu, iZimbabwe kayilasitha, iZimbabwe ngumngani womuntu wonke.
Omela uhulumende engumholi wokugaja lwezokukhitshwa kwembiko phandle kwelizwe umnumzana Richard Mawomva uthi uhulumende kalani lalokho okuchiwo ngele Melika.
IZimbabwe iyaqhubeka isenza okuphathelane lokuqinisa ubudlelwane bayo lamanye amazwe, kungakhathalekile ukuthi abanye kumbe ezinye izizwe ukuthi zikubona njani.
Ezinye ingcwethi ezibona ngokudlelana kwamanye amazwe omhlaba zithi okuhlala kukhulunywa ngumnangagwa ukuthi eZimbabwe lilobudlelwano obuhle lamazwe womhlaba yikusoma njengoba abaningi besithi uyaphangathembisa okuningi lokuloba izivumelwano kodwa engasoze afeze lezo zithembiso lokulandela izinqumo zezivumelwano lezi. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zixwayisa ukuthi nxa eleMelika lingavala uncedo lwayo lwemali, umnotho weZimbabwe uyahle ubhidlike. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zeCoast Park obulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Umgwaqo lo wafakwa ngumphathintambo wezemali yomnumzana Mthuli Ncube ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Oyemela iCoast Park edalela ephalamende engowebandla eliphikisayo ele-TCCC umnumzana Phasho Sibanda uthi umgwaqo lo wakhiwa kungaziswa ngomanjinela bekhansili yakobulawayo. Asimzweni echasisa.
Umgwaqo lwana wayakhiwa izanu isebenzisa umthuli ngesikhathi sokukhampena, ngabawuqedisisanga njalo kababekanga ngesilunga kwakuthi yi-drainage. Ngokunjalo nxa izulu lisina amanzi agelezele ezindlini kunokuthi amanzi ageleze kuhle. So silesimo sokuthi abantu nxa izulu selisina, so sebesuka besiye emakhaya bechiya idolobho ngenxa yezulu, ngenxa yokuthi ngomgwaqo wakhe wayo ngokungekho kahle. So silabantu abaningi kakhulu abakhalayo bethwele kanzima ngenxa yomgwaqo nalo.
Udubo lolu ludubo olunganani ebantwini be-Coast Park laphana?
Into enkulu kakhulu mfowethu, ngoba nxa izulu lisina amanzi egelezele emzini wakho, engena ekitchen, engena esitting room, engena ema-bedroom, asonto ongadlala ngayo nxa into yankhona isiphazamisa ukulala kwakho. Njalo nxa sikhuluma ngento ephazamisa izinto eziningi kakhulu, asonto esingadlala ngayo serious.
Pho laphana akusela nhlelo ezenziwayo ezokuthi kube kulungisa umgwaqo?
Sisazama lo council unkosinathi hobe mpofu ukuthi sizwe kwabe councilini ukuthi njengoba beyiba abanikazi bomgwaqo ungaqhutshekwa uqediswe njani, kungasetshenzwa kanjani. So lokhu sisazama, sibiselwe emuva ngoba kukhanya ngani liyana kwakuyi-project e-government hayi e-council.
Into engaphathisa laphana kungaba yikuyini?
Ukuthi i-project lana yomgwaqo iqhutshe yenziwe kuhle, kodwa yenziwe ngendlela yokuthi kayiphazamisi isimo zabantu. Esikutshoyo ukuthi kakusetshenzelwane lapho manjinela bekhansili, hhayi ukuthi abantu bebuye bezisebenzela bona besithi babika umkhokheli. Ungafika uzithuthela kuphela utshela abantu ukuthi usebenza, so ubuze ukuthi okukhona kuyini, amanjinela abasebenza njani. Bekutshela ukuthi imephu yakobulawayo itsho ukuthi lapha kube lo mgwaqo, lapha kube nendlu, lapha kube neclinic, ngoba ungaphi ungapho ngokufika ubuyela nje kuphela. Siyaba lesimo solesi sesibhekane laso.
Umnumzana Phasho Sibanda wayengumeli we-Coast Park njalo ulilunga lebandla le-TCCC. asenelisanga ukuxoxa lomnumzana Mthuli Ncube njengoba incingo zakhe bezingangeni kodwa isikhulumeli sebandla lezanu-PF kobulawayo umnumzana Archibald Chiponda uthi akagatholi izikhalazo ngenxa yomgwaqo lo. Inhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho yemandebeleni e-Rural Communities Empowerment Trust ithi isimo sendlala sesisibi kakhulu kulumango njalo abantu abanengi badinga ukuphathiswa ngokudla. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ye-World Food Program isithi ikhangelele ukuphathisa abalambayo emaphandleni abazinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 270,000 phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo. Ngenyanga edluleyo, abenhlanganiso le babambisane lohulumende kanye labenhlanganiso ye-UNICEF basungula uhlelo lokulwisana lendlala eZimbabwe olwe-Food Deficit Mitigation Strategy Program olukhangelele ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezintathu i-2.7 million emaphandleni ngokudla. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe nomkhokheli we-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Izinga lokusweleka kokudla emakhaya solusebangeni olunzima kakhulu kakhulukazi sikhangele ukuthi abantu baveleka bazange baba lesivuno esihle nyakenye lokuthi lonyaka izulu kalikho, abantu baphakathi kwenkalakatha yendlala esabekayo, abantu bathwele nzima, abala lapha abangathola khona ukudla. Sikhangele njalo futhi lokuthi umumo wezomnotho mubi kakhulu, abantu imali yokuthi bathenge ukudla emavinkilini kabalayo. Lokhu kusabalale kakhulu emakhaya lapho kugcwele khona abantu abampofu abangasebenziyo abangelandlela yokuthi bangathola njani imali ukuze benelise ukuthi bathenge ukudla. Iyadingakala ukuthi uhulumende aqale ukungenela ngesiphangiphangi ngoba abantu baphakathi kobunzima abesabekayo. Isisombuluko yikuthi uhulumende aqalise ukuthi abone indlela zokuqeda lobu bunzima abantu ababhekane labo.
Yiziphi indawo Ndlovu lapho elisebenzela khona ongathi hayi lapha indlala isitshaye kwazwela mpela abantu sebedinga ukuphathiswa ngokudla?
Sisebenza kakhulu eMathebelele North ngenhla yaseMandebeleni ikakhulu kuzigaba zeLupane, Cholocho, eNkayi. Lezi ndawo kunzima kakhulu phose kizo zonke iziqinti zangkhona kulobunzima kakhulu, abantu kabatholanga vele ukudla kusukela nyakenye. So kungakho ke le indla ngumnyaka wesibili landelana abantu bengelalutho, isivuno silokho sincipha. Engakutsho ukuthi zonke lezi ndawo ezontathu engiziqambileyo iTsholotsho, Nkayi, Lupane, isimo sibi kakhulu, abantu baphakathi kwendlala esabekayo, abantu abalakudla, abantu badinga usizo lwezinhlanganiso ezizimeleyo la kuhulumende ukuthi batholiswe ukudla. Ayisizo zodwazwe nezontathu, engakutsho ngilesiqiniseko ukuthi iMathebelele North yonke iphakathi kwendlala esabekayo. Zonke iziqinti zakhona ama-districts iyagalula edlaleni kulobunzima sibi lobukhulu kakhulu. Indawana zonke abantu abasahlalisekanga ngenxa yendlala leyi.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni enyakatho emandebeleni e-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 eseLupane. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kahulumende ibe liphutha ngoba umphathintambo obona ngenhlelo zokuphathisa uzulu eze-Social Welfare umnumzana July Moyo ubengabambeki ecingweni. Kodwa useke watsho ngaphambilini ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe encedisana lenhlanganiso zamazwe omhlaba ezizimele ezigoqela World Food Program, UNICEF lezinye ukuphathisa abalambayo. Udaba oluphanyekwe yiSouth Africa edalele International Court of Justice isethe sayi-Israel umlando owenza umbhiqazwe eGaza luqale ukwahlulelwa namhlanje. ISouth Africa ifuna ukuthi leli dale limise impi eGaza lapho i-Israel efuna ukuqeda khona ibutho leHamas elafaka kuluhlu lwama-terrorist yiMelika, EU lamanye amazwe kulandela ukuhlasela kwalo ele-Israel ngomfumfu nyakenye. I-Israel yona iyawulandula lo mlando. Inhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu izolo uthe amabutho akhe azama ngazo zonke indlela ukuvikela abantu abangahlomanga, njalo esethe sayibutho leHamas umlando ukucatha ngabantu abamsulwa kulimpi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Nhlanhla Ncube, ingcwethi yezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ngilubona kuludaba oluhle kakhulu, ikakhulu kuSouth Africa. Ngilubona vele lungayisi ukuthi ngolomthetho kuphela, kodwa kuyikufaka i-political statement esingathi khona kuyikutsho okwezombangazwe ukuthi iSouth Africa ifune ukuthi izibe ngokuthi yona isekela ukuziphatha kahle okwama-human rights nxa isiyamangalela i-Israel. Esingathi ngenye indlela ine-moral sense, inika i-political morality enhle kakhulu, enika umfanekiso omuhle kakhulu. Njalo inganconywa ukuthi abantu abahlukunyezwa vele badinga umuntu omalabo. So ke iSouth Africa lapho ikwenze kahle, kodwa ke sokuzayifaka kuspotlight ukuthi sizibuze ukuthi emazweni njengabo Zimbabwe sasibone besekela izanu isenza kabi, ngabe kuthiwa bathatha khona lokho abakwenza eIsrael bakusebenzise even khona phezulu eZimbabwe ukuqilwa khona ukhetho kube njani, kube kungasiza kakhulu mbona ngathi kube kuzabanika isithombe esihle kakhulu abe South Africa nxa kufakwa phezu kwakhona lokhu abakwenza e-Israel.
Sibone njalo iMelika isimale Israel kulolu daba, ubona sengathi lokhu kungaphazamisa na ukukhululeka kwedale le-UN court leli?
Ye, vele ukukhululeka kwedale lelo sokuyaphazamiseka. Sihleli sikutsho vele ukuthi i-America yiyo vele esuka iephethe intambo e-Israel ngenye indlela. Yiyo futhi ezabe kuyikuthi i-UN idonswa yi-America ngamatomo. Kutsho ukuthi i-America nxa ingakufuni ukuthula namhlanje e-Israel e-Palestine kungaba khona ukuthula kungakasi elakusasa ila. Kodwa vele yiyo eluhlupho, njalo labo bantu ama-judges wona lawa layo asikwazi kahle ukuthi bazabe bekhululeke kanganani.
Abanye abeZimbabwe bathi okwenziwe yiSouth Africa yinto ezaphathisa abanye abangabe behlangana lo mbhuqazwe ukuthi labo bebekwazi ukuthi bengaya ngaphi nxa bedinga usizo. Lokhu ukubona njani?
Ye, iSouth Africa ibingaba ngumthunzi omuhle, ibe lidumba lokuthi khona bacatshe abantu abama-genocide. Kodwa uhlupho lweSouth Africa yikuthi impilo yayo eningi izenza ibe ngathi ililizwe laphesheya elingekho e-Africa. Ama-genocide awe-Africa, Rwanda, iGugraund yeMathebeleland kabazisondezi kakhulu kuzo zona lezo. Izinto ezenzakala e-Africa bona kuba ngathi abekho e-Africa ngendlela esibona kusenzakala ngayo.
Umnumzana Nhlanhla Ncube yingcwethi yezombusazwe njalo ngunobhala jikelelo webandla le-Freedom Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Elemelika seliphumile kuhlelo lokuhlawula kwezikelede zakwele Zimbabwe lamabhanga achiyeneyo olwezi Zimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance lisithi ele Zimbabwe lephula ilungelo likaZulu njalo kaliqhubanga kahle ukhetho ngomnyaka owedluleyo. Lokhu kwethulwe ngunkosikazi Elaine French izolo kungxoxa yenzele Studio 7 lapho akhulume kabanzi ngokukhathaza elemelika okugoqela njalo obukhohlakali lokunye. Kodwa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi elemelika kalithakazeleli inguquko enziwa ngohulumende. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gula Munsaka okubandla leZANU PF, lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla leCitizens Coalition for Change. UMunsaka usungula lingxoxo.
Yikho esihlala sikwazi ukubana iAmerika yona ngwayo ayilancedo efuna ukuthi ilufake eZimbabwe. Ngikhumbula ukuthi saqalisa ukwehluleka ukubhadala izikweletu zethu kusukisela ngo-2008 lapha okwaba khona le crisis e-economy yethu ngemva kokubana sebelethe ama-puppets abo, ama-opposition ukuthi ezosiphambanisa ikoqasa khona ubunzima bethu. Ngakho ke yibo abatshona bela iphetro emlilweni kubana kuvuthe sibili. So akungalisi ukubana sebephumele, njalo kumangalisi ukubana bekhale ngokhetho lwethu ngoba isikho kade kukhangelela election after election babe bekhayela ukuthi iZANU PF idliwe. Abantu beZimbabwe bethi hatshi thina sivotela iZANU PF. Kungaphuma kuyikho sebeqalisa ukuphuma leningi. Ngaviki aphelile bebekhuluma ngokusifaka kuma-sanctions. I think learning ngumunye walaba abafuna ukubafaka kuma-sanction abakakhulumile list yabo siyakwazi ukuthi bafuna ukungezelela ngenxa yonaleyo ukuqamba mangokubana ukhethwa luhambanga kuhle. So yikho abakwenzayo, yikho kwenza i-America. So ku-debt clearing strategy leyo asivele sibe sikukhangelele ukubana bayayala ukuqhubeka.
Baba Mlalazi.
Yeah, i-America njengelizwe lile mvumo yokubana li-handle izinto ngendlela elifuna ngazo. Kodwa ke I think ukuthi sithathe isikhathi sikhangela ku-America siyabe sidlala. I-problem ingakithi, we have an elephant in the living room. I-elephant le that is in the living room ikwehluleka ukubusa ilizwe lethu kakuhle. Kufanele sike sikhangele ukubana sifike njani ukubana ilizwe libe lesikweledi esikhulu kangaka, lize libe yi-basket case. Ikwehluleka ukubusa ngiyakhumbula ngesikhathi se-GNU lapho izinto ezingani ziqhubeka kakuhle, u-Minister of Finance wayehlale esithi you eat what you kill. Kodwa uhulumende weZANU PF since 1980 has been eating without any production. Asikhumbule ukuthi ilizwe lakithi alila production, alila export ngaphandle kwalokho okutshontshwayo njengegolide le-diamond and other things. Agula proper production. So singafuna ukublema ezinye izinto ezinjengama sanctions landi. IZimbabwe isilolizwe lokuqala ukubana libe lama sanctions. Amaningi kakhulu amazwe asaba lama sanctions, including South Africa, including Ian Smith owaye kuma sanctions, but babe senelisa ukubana bafunctione ngenxa yokubana they were eating what they were killing. Thina siyaluta day in day out. That is where our challenge is. Ama election iba ngenye yezinto ngoba kuhlala kugongodwana. The political culture that is being cultivated by ZANU PF is a bad political culture which becomes bad for our economy.
Yeah, Baba Musanga, ngena khona baba.
Enyamangala ngokuthiwa ngumfowethu lapha. Umfowethu awumele ekuqhasi ukunanzelana yikubana isikweletu seZimbabwe aso sikweletu okungaba yisikweletu esimangalisayo. Ungafuna ukuthatha kuthutheli ama-African countries ale sikweletu, uyathola ukubana Zimbabwe ayitholakali khonapho ngoba isikweletu sethu sincane kakhulu. Uhlupho lwethu ukuthi silwa lamakhiya wona lawo awe-America. Ama-sanctions abatshoyo ananzeleli ukubana i-America ukwenza kwayo konke lokhu bathi ngenxa ama-sanctions. Akulanto emangalisayo ngokuyisikweleti esilakho. Umele unanzele ukubana nxa thina singela i-capacity ukubana sibole njengalokho esikho khona kule izinto eziningi esingakwazi ukuthi sizenze thina lapha elizweni. Mana ngitshela umfowethu lapha ukubana iZimbabwe isiningi very well ungakhangela big projections and lokwenzakalayo. Zimbabwe is the fastest growing economy in the sub-Sahara okwakhathesi ngenxa yokuthi ama-export ethu ayaphambili. Our balance of payment is very healthy as Zimbabwe. Since we export more than what we are importing, khathesi sesi-sufficient, asisathengi ukudla kwamanye amazwe, sesizilimela lapha eZimbabwe. Kuningi okutshengisayo.
Inkinga esilayo eZimbabwe sile leadership crisis esuka futhi icreate ama false narratives, which is very unfortunate ukuthi umfowethu at his age believes the things that he's saying. Angafundiswa ngeyindoda yakochuma eyangu-headmaster wami, yathi the worst lie ever told is the lie that is told to oneself. Sizitshela amanga, my brother, into esibule lizwe leZimbabwe corruption. Okwafika esikhathini sokuthi iBretton Woods institutions zithi iZimbabwe kasayiniki kubana sasithatha singabhadali, njalo sazibulalela ethu economy by not producing. Ngoba uma usithi kathesi we are producing our food, which food are you talking about? Sisiyehluleka year in year out, we are giving ama farmers wethu ama inputs. We have not taught our farmers to be self sustainable.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Nsaka okubandla leZanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7. KwezeMelika, iziphathamandla zikahulumende weleMelika zithi inani labavela kwele China besiya kwele Mexico ukuze bachaphe umngcele okungekho emthethweni liyaliqansa osekubangele ukuthi kwesathele ukuthi ngokuya kwesikhathi abavela kwele China yibo abaza kuba baningi kwele Melika ukwedlula abakwamanye amazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazo umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump uthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya isiyafika isikhathi sokukhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo, kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then i-issue ka-Trump becomes i-benchmark or ukuthi hhayi wake kwenzakala lokhu ngenxa ukuthi uTrump.
Siyaxolisa asiliphanga udaba oluyilwe besifuna ukuthi siliphe udaba lolu luzalandela kuhlelo olulandelayo. Lingakhohlwa i-live talk elandelayo namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla osokudala ukuthi impilo ibe nzima ebantwini abanengi ikakhulu abesifazane abayibo inengi labo abaselela imuli. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo loZulu bathi eMelika lenze kahle ukuphuma kunkulumo zokuzama ukulungisa udaba lezikwelede zeZimbabwe. Izakhamizi zeCountry Park kobulawayo zibika zibhekane lodubo lwamanzi asegelezela ezindlini ngenxa yomgwaqo omkhulu okulumuzi ongaqedanga ukwakhiwa. Udaba oluphanyekwe yiSouth Africa edalele International Court of Justice isethesayi-Israyeli umlando luqalise ukwahlulela namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.